Abezempilakahle bathi lumuthi ngodingakala ngesiphangiphangi ngakho ke ubhaliswe kuhlangothi lweMedicines Control Authority of Zimbabwe phansi kwesigaba okuthiwa yi-Emergency Use Authority kulandelwa isiqa somthetho esilawula ngezokungena kwemithi elizweni eseMedicines and Allied Substances Act. Uhulumende uthi umuthi lo uzahlolisiswa luhlangothi lweMedicines Control Authority of Zimbabwe ungakasetshenziswa elizweni. Uhulumende uthi sewahlolisisa imithi eminengi egoqela iSinopharm owenziwe eChina osukhethwe ngabogatsha lwezempilakahle ukuba usetshenziswe elizweni. UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo wezempilakahle, usanda kutshela uZulu ukuba umuthi lo ukhethwe ngemfanelo nguhulumende.
The Sinopharm vaccine, which has proved to be safe in clinical trials and has efficacy rates ranging from 76% to 86%, and has already been used by other countries in controlling COVID-19.
Lo owe-Sinopharm utholakale ukuba kawula ngozi ngemva kokuhlolisiswa kwawo, njalo usebenza ngesibanga esiphezulu esisukela kusilinganiso 76% to 86% efficacy rate. Njalo ususetshenziswe kwamanye amazwe ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera uthi kumele uhulumende acace kuhlelo lwakhe lolu lokuthenga imithi evikela izizalwane kumkhuhlane we-COVID-19.
What we're asking government to do is to give us detailed information about the rollout plan for the COVID-19 vaccine. The rollout plan should include all detail. How many people are they going to vaccinate? If you say we're vaccinating healthcare workers, how many healthcare workers is that? If you say we're vaccinating security sector workers, how many are they? So that we can hold the government to account, so that we can measure progress as we go along, so that we can know that we are actually on track. Not providing information is breeding ground for corruption. For example, if they don't tell us how much they are paying for the vaccine that they are buying right now, that's breeding ground for corruption. They may end up saying we bought this vaccine for $15 a dose, when in fact they may have bought it for $5 a dose.
Sifuna acace uhulumende ukuthi luzoqhutshwa kanjani lolu hlelo lokutholisa abantu lumuthi owelapha umkhuhlane we-COVID-19. Akuveze konke okuzokwenziwa, ukuba bangaki abantu abazohlatshwa lawo majekiseni. Nxa sisithi thina kuzohlatshwa abakuhlangothi lwezempilakahle, bangaki labo bantu. Nxa kuthiwa lawo majekiseni azohlatshwa abezomvikela, bangaki. Ukuze sazi phela bese simbuza uhulumende kwelakusasa, sazi lokuthi siqhuba njani lokuthi senza okuyikho na.
Kulabanye abantu abathi akuqedakali okwenziwa nguhulumende ngohlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni yeSinopharm lamanye. Omunye wabo ngumnumzana Sihlobo Nyathi ohlala emakhokhoba koBulawayo.
Hayi, yona ivaccine asiyisoli, singatsho njalo thina abanye. But into phela esingayaziyo ukuthi sivaccinelwani. Nxa sivaccinwa, kuvaccinwa abagulayo, kuvaccinwa wonke umuntu. Wena uyabuvaccinelani ungaguli. So kodwa ukungayisoli, asiyisoli nxa bezayenza kuhle. Kodwa siyabe thina sicela njengabantu nje ukuthi abantu umuntu lokhu uqalise kuyiba abadala bevaccine webona nje uyiba abahambahambayo. Thina siyindawo sitshona sizihlalele, kodwa siyisoli nxa kuyukuthi into ezasebenza kuhle ingasoki ukuthi iphinde isigulise.
Lo mnumzana Mthandazo Ndlovu umangaliswa ngokwenzakalayo.
Bona abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi i-right yini for umuntu, kumbe yinto elande ukuzo-experimentela impilo zabantu. Ngoba one thing into efanele siyazi njengabantu ukuthi impilo yomuntu iyadura, njalo impilo yomuntu ayilantengo. Yikho apho kumele sinanzelele khona-ke khonapho. Okwesithathu ikuthi i-government ayenze ama-programs befinyelele abantu. Akukhona ukuthi abantu bebonele ku-TV, akula muntu obulekela i-TV these days. Abahambele abantu emizini belalele ukuthi abantu isikhathi zabantu iziphi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Stalin Ndlovu.
Ngoba izinto ezifana nalezi ziyabe zifuna ukuthi kuthathwe isikhathi, zicubungulisiswe, kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu. So angeke siphonge ukuthi samukele ulutho siswama ukuthi lizosetshenziswa ebantwini. Abantu bangafa ye izwe lethu vele kunje abantu bahlupheka. So we can't risk ukuthi impilo zabantu nje uphonge ukuthi ama China sithi sikave vaccine kono umkhuhlane waqala yiwo. Wayibona kuyiba abakutholayo kanti. I think we need more time ukuthi udinge ivaccine sibile yiwe right. Asiyala abantu siyawudinga umuntu ongasinceda kulolu gubhane lwe COVID, but hayi isikhathi sabo. I think the timing yangkhona vele akuyenzi, because ngokubona kwami mina on the ground abantu sebesiba lomqondo ukuthi ngani abantu abale mali sebethatha advantage yethu thina ngapha eAfrika ukuthi bezoyenza izimali ngabo ngezinto zabo abaziqalayo, yabona.
Uhulumende uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabezempila kahle asebekhulile labalemikhuhlane etshiyeneyo, kulandele abezemfundo labanye. Okwamanje uhulumende uthi kuza kuba lamajekiseni afika phose izigidi ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azathengwa kwele China. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe, kwathi abafika phose amachumi ayisithupha 59 batholakale bele coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1398 eZimbabwe kusukela ngoZibandlela nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.